Ngokwemfundo wazicinela esigabeni sika grade 7 kodwa usebhale ugwalo osolunconywe kakhulu liningi labafundileyo kulaye. Sikhuluma ngensizwa yaseMatole ePlumtree umnumzana Mathambo Ncube osethule ugwalo olulesihloko esithi umbango wedlozi. UBenedictine Hlapho uyalandisa.
Umbango wedlozi lugwalo lwakuqala lukakhulekani Mathambo Ncube. Lesizwa ithwetshulwe yingwe ngo-1977 wasesiyafunda eMathole ePrimary. Ngesho elibi uthe efika kugrade 7 kwabe sekukomlindi uyagcina ngenxa yokuswela imali yemfundo esecondary. Ukuthi ikhanda libukhali kwahle kwabonakala ngoba waqala ukubhala izinkondlo lendatshana ezazifundwa lasemsakazweni. Uncube uthi ugwalo lwakhe lolu alulobe ngokuchophelela elandela amasiko esintu lulotshwe ngobuciko obukhulu.
Mina nje mangiqala ukuloba umbango wedlozi ngangingazitshela ukuthi ngiloba ugwalo mhlawumbe. Ngangithi ngiloba nje indatshana ekhasini labalobi bakithi. Ngase ngithola izicelo eziningi amafoni ngingasakwazi nokulala ebusuku abantu mangibhalile nje bathi hayi sicela lolu ugwalo luthi umbango wedlozi. Sicela ugwalo luthi umbango wedlozi. Ngithi hayi akulona ugwalo lolu ngizibhalela nje indatshana yami. Kwaya ngaze ngabona ukuthi kanti ake ngenze le nto efunwa ngabantu ngingenzi into ethandwa yini.
Uthi kokwamanje luthengwa okwamagugisi ebusika.
Luthengwa ngamaXhosa, luthengwa ngabakwaZulu. Bacaca ukuthi angithintanga abakithi kuphela kodwa ngithinte sonke isizwe esinsundu. Abanye nje yingoba ulimi bengaluzwa kodwa sengithole izicelo eziningi kakhulu ukuthi lolu gwalo ngiluguqulele kwezinye indlela.
Isiphathamandla senhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mercy Mvundla uhaya ulimi olusetshenziswe kulolu gwalo lendlela udaba lwakhona oluthathekisa ngayo.
Siyakuvuzela ukuthi intsha, abadala labo bonke abantu bezenkolo ukuthi bazame ukuthi balithole. Umnandi uyahleka uyavuthisa ukulubamba nje awulubeki phansi kuyahleka ulume ulimi olusetshenziswe lapho.
Ingcitshi kwezesintu umnumzana Obert Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthi nabangakholelwa emadlozini bazithole ingwalo ezinje njengoba zithinta impilo lamasiko eningi labansundu.
Uma ngevunu eligqugquzela elakhayo njalo elifundisayo siyisizwe esimnyama namasiko akwethu sifundisa kakhulu ngesimo semvelaphi yethu ukuze ngiye ngifunde belikhuluma ngami uqobo.
Lolu gwalo selitholakala ikakhulu kumalungu enhlanganiso yabalobi bakithi kwele South Africa naseZimbabwe. Ngaphandle kwalolu gwalo, uMathambo Ncube ulenkondlo azibhalayo esegwalweni oluthi sigiya ngolwethu. Yena-ke uthi thintana lenhlanganiso yabalobi bakithi ekhasini labo kuFacebook loba uqonde kuyenta ekhasini leFacebook uzitholele lobunandi. Ngamele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Kunjalo nje inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iWoza iqhube inhlelo zokulimukisa abazali elokishini leNkulumane ngemithetho ephathelane lezemfundo kanye lemilando abalayo njengabazali. Kubika obathabile Masuku.
Uhulumende weZimbabwe wavumelana lamazwe emhlabeni jikelele ukuthi uzatholisa abantwana bonke imfundo yaphansi kungelambadalo, kodwa isimo esiselizweni asitshengisi lokhu. Kule mali esemthethweni eyabekwayo emele ibhadalwe, kodwa okwenzakalayo yikuthi imali ekhitshwa ezikolo iphezulu kakhulu. Abenhlanganiso yeWoza baqoqe amalunga awama-school development committees kanye labazali eNkulumane ukuthi babachasisele imithetho le ukwenzela ukuthi bebekwazi umlando wabo ezikolo. Unkosikazi Jennifer Williams, umqondisi weWoza, uthi sebeke baxoxisana lamalunga edalela ePhalamende akhangele ngezemfundo mayelana lezivumelwano ezenziwa nguhulumende ngokuphathelane lezemfundo.
IWoza sahamba last week eParliament sasazokhuluma leParliamentary.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Nicole Lungu olilunga le-SDC committee uthi uhulumende ukhuluma ngokufundisa abantwana kungelambadalo, kodwa usesithi usedinga ukubhadalisa abantwana ukuloba imihloliso kagrade 7 kanye lokudla esikolo.
sikhangele izinto ezephulwa nguhulumende khangele ngelungelo lezemfundo. Okokuqala into eyenzakale maduze nje e-grade 7 examination ukuthi uhulumende yena ku-constitution ubethe emzafundisa abantwana mahara kungela mbadalo, kodwa khathi sinxa sikhangela usefake i-examination fee ka-grade 7 and i-examination fee ka-grade 7 leyo kuthiwa yi-$6 ibhadalwa 2 years. Ingeze ibhadale 2 years abantwana abaningi abasabhali u-grade 7 because abazali abayi-afford imali yenaleyo. Okwesibili, uhulumende uyaphushela imlando yakhe ebazalini, especially imlando yezokudla leyo. Iletha ukudla ezikolo, ukudla kwakhona singathi ngumumbu ongelasitshebo and umumbu wakhona kumele ugayise ukuze ube yimpuphu, kumele ube lesitshebo, kumele ube lenkuni. Umzali uzathi yehluleka ukufaka ukudla etafuleni endlini, esikolo sokumele ayithenge inkuni, sokumele athenge isitshebo sokuthi umntwana lana adle. Khonokho nje kuyephula ilungelo lezemfundo.
Umnumzana Mfundi Ndlovu obemele esinye sezikolo uthi abazali babhadala izimali eziningi ngenxa yokuzama ukuthi abantwana bebe lempilo engcono.
Uhulumende weZimbabwe kalandeli izinqumo azenzayo isikhathi esiningi kuze sokunika umphakathi kumbe abazali umsebenzi ongaphezu kwamandla abo ukuthi khona babone sokulilungelo noma kungayisikho kulilungelo ukuthi bakwenze, kodwa babona sokungani sokulilungelo labo ukuthi khona bangenele esigabeni sikahulumende okumele anjani asenze. Kanti ingxenye kahulumende bagcine sokusiba yiphathi yabo ukuthi khona ngokungazini kwabo babona ngani kumele kube njalo, ngoba i-directive nxa ibuya iwela kulo ophansi ukuthi uyafuna kumbe kafuni. Ngenxa yokuthi kazi umthetho kasamelanga azilwele, sephunguthi khona kuthiwe senze lokho.
Abehoza baqala lumkhankaso ngomnyaka ka-2005 lapho owagcina kubotshwa khona ndawonye labantwana besikolo betshengisela ukuthi uhulumende anikeze abantwana imfundo kungela mbhadalo. Umthetho okhona walotshwa ngomnyaka ka-1995 kodwa awukaze ulandelwe lanxa uhulumende ezigqaja ukuthi ulemfundo ephezulu. Ikomiti ebona ngezemfundo ikhangelelwe ukuthi ibhode idingisisa izifiso zabantu mayelana lokutholiswa kwemfundo, njalo isifiso ngesokuthi bazaphuma lezinqumo eziphuma kumphakathi. Uhlupho lweZimbabwe yikuthi isikhathi esiningi izinqumo zivela kuhulumende hathi ebantwini. Lalapho zivela kuye uhulumende yena ngokwakhe kazilandeli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.